Ya, hayi akukho kusekelo sombuso ngokubona kwakhe, kodwa ke izinduna zikhokhelelwa yinkosi. Ikhona kwamele ukuthi ebekwazi ngowakuqala. Alibani inkosi yona leli seMashonaland khona ngale kade ezayivuma. Okukhona ibona ikuqinisekile sibe ukuthi ku-constitution kakukho, kodwa ke nxa uvele uthe wagamula isihlahla usidonsa lamahlahlazo, meaning to say inkosi yona le iyabizela layo imele ibe khona, kuyafakwa lokhuyana ku-constitution bese bekulungisa ngendlela. Ngokwakathesi la inkosi nxa ifakiwe i-constitution ingekho, amalokhuzena ayo ama-functions enkosi ayaphica ukuthi khona iyabiza asebenza njani, iripota kubani, izinduna ziripota kubani and so forth. So khona lokhuyana kuyayenza ukuthi nakho kuphazamiseke, kodwa-ke kungaze kwathiwa lokhu akusoze kwenzakala eZimbabwe. Kuyafakwa ku-constitution, i-devolution leyayingekho emakhiweni, yayingekho kuzani kumbe ebantwini, kodwa-ke abantu benza kukhophaki ukuthi i-devolution ifakwe ku-constitution, abayi-implementi ngabomu bese befake ibale lithi decentralization and so forth and so forth. But that is devolution. Yabe idingakala ukuthi khona itholakale ikhona decentralization le bayikhulunywayo naleyo ukuthi yababezabeyifuna ibala elipholileyo. Kuyafana nokuthi hey wena nokuthi hey, kuyafanana nokuthi salibonani kumbe nokuthi linjani, kuyafanana kumbe ungathi wena good morning kumbe uthi morning kuphela, kuyafanana lokhuyana ukuthi ungathi khona ibala yabulisebenzise njani. Kodwa-ke asonto yokuthiwa khona ingahlupha leyana songazi ukuthi ihlukuluzwa abantu ukuthi weni njani njani, kuhlalelwa phansi abantu bebonisane ngomdabu, into zomdabu leziyana ezingelani lo mbuso kahulumeni. So kabakuvumile lokhu ukuthi kube khona ku-constitution.
Ye, kodwa-ke ukhulumile lapho kubana ayisiko okokuthi babandlulula ngomhlobo, ngoba lasesishoneni bakhona ababefuna ukuvusa ubukhosi bukamunu Mutapa babayalela. Uthini wena ngalo?
Babebalela khona lokhuyana ngobana bona ethi political side bafuna ukusebenzisa izinduna ukuthi khona izinduna lezi zibakhampanyele kuma-elections. Ngaso kulo nkosi, inkosi kayingeni entweni yezombangazwe. Induna lezi bayazisebenzisa kwezombangazwe bezinika imota zona lezi ukwenzela ukuthi khona izinduna zincindezele abantu eziqintini zabo, ezabelweni zabo, ukuthi bevotela yona izandla. Into engalunganga kuyona leyo, induna yipolisa lisotsha, akumelanga kuthiwe khona kuvotele izani kumbe ukufakwa njengesitructure esikhampenela izani. Umkhuba wona lo kawupheli wona lo.